Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Njani zihlobo ezihle kulomsakazo weStudio 7 lapho ngilamukela khona namhlanje ngolesithathu ekuseni mhlaka 18 Mbimbitho 2019 ngopracticus Jeremiah. Endabeni zethu namhlanje,
hayi indaba yesikole le yahlupha le because angeke besusa i-fees ku-$60 bese ku-90. Umfana wami ukhona ngale uyagada and ugada kathu bese bekhweza nge-$30. Imali yangkhona silayo asikhwezelwanga imiholo thina.
Iningi lezikolo zakoBulawayo zibikwa sezikhweze imphathali yezifundo eyama-school fee.
Nxa ama-report lawa ebhala abhalelwe ukuthi injongo yabo kube wenze ukuthi ilizwe ngokubambana, nxa kade kulalapho kuphambaniseka khona, ukuphambaniseka lokhu kungaqhubekeli kusiya phambili lokuhlonipha-ke amalungelo abantu okuqondanelani lesisekelo sombuso i-constitution.
Idale lephalamende ligcubungula kabanzi impumela yophenyo kule commission ye-Human Rights Commission ekhomba ukuthi kulabantu ababulawayo abanye badlwengula eZimbabwe ngemva kokutshengisela kukazibandlela. Esigabeni sethu somculo namhlanje silethulela ingoma zikaMo Blessing Ngwenya kanye lengxoxo ayenze le-Studio 7. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Iningi lezikolo zakoBulawayo zibikwa sezikhweze imbadalo yezifundo eyama-school fees ukuze zenelise ukusebenza phakathi kwesimo sokuqonga kwentengo yempahla lokudla elizweni. UBathabile Masuku usethulela lolu daba ngokugcweleyo ekoBulawayo.
Ezinye izikolo zikhweze ngemali engange-$30, kuthi ezinye ezinjengamakolishi ababalisi akhweze nge-$130, imali yokufunda umuntu ehlala esikolo, bekhangelele ukuthi kusigaba esilandelayo imali yokuhlala esikolo ibe yi-$450. Lokhu kukhwela kwemali yemfundo sokuthiye abanye besithi sekuzaba yinhlanhla ukuya esikolo ngoba indleko yakhona isikhuphukile. Abazali bakhalaza kuhulumende ukuthi indleko zesikolo zingaqansi ngoba iholo abalitholayo lingeneli. Kodwa kukhanya engani labafunda behlala esikolo akula ngenye indlela kuzamele babhadale imali ephezulu ngoba indleko zokudla ziqansa mihla ngemihla. Unkosazana Nokubonga Moyo ofunda ekolitshini lababalisi eleUnited College of Education ukhalaza ngemali yokuhlala esikolo ekhweziweyo.
Mina ngi-student lapha e-UCE ngeliboda. Ifizi yethu lapha e-boarding fee yethu sikhwelile, sithe singena i-term iqalisa sabhadala ama-145 kodwa wathe siphiwe izincwadi ezama-top-up ukuthi sibhadale i-130 and i-130 le ibayifuna khonapho ngoba sitshela ukuthi khona akusela ukudla, so sokumele siyibhadalekele i-130. Wasipha lenye futhi incwadi evele isitshela ukuthi next term xa sesiphendula i-boarding fees abe isiyi-450. Thina siyakhalaza bakithi kuhulumende ukuthi kangeneli ngoba lathi khathesi siyabe sincediswa ngikhaya ukuthi khona singene lapha esikolo, imali yakhona isusuka isibe ningi kakhulu.
Umnumzana Senzo Ndebele ongumzali ukhala ngokuthi iholo alikhwelanga kodwa indleko zesikolo ziyaqansa.
Hayi indaba yesikolo le yahlupha le because angeke besusa i-fees ku-$60 bese ku-90. Umfana wami ukhona ngale uyagada and ugada kathu bese bekhweza nge-$30. Imali yangkhona silayo asikhwezelwanga imiholo thina, wathi siphile njani abantu laba? Angazi ukuthi i-government yona ikuthatha njani ukuthi abantu bakhweze njalo nge-percentage engaka. Vela kuzwisiseka into eyenza eZimbabwe, kumba kusela mthetho lapha ekhaya odecide ukwenza into uyayenza, akusela mntu okontrolayo.
Unkosazana Sipho Moyo ongomunye wabafundi beLupane State University uthi ulesicelo kuhulumende ukuthi lanxa bezakhweza imali zesikolo kazingaqansi kakhulu.
Mina ngiyistudent eLupane State University. Satshela ukuthi ischool fees sethu sizakhwela kodwa angikabikwazi ukuthi siyakhwela ngemalini. Silesicelo sokuthi noma bezakhweza bengakhwezi kakhulu ngoba yona le esilayo kade beyicharger ibe right. Labazali khathesi abakwazi lokuthi nxa begcina izimali zama-school fees zethu bagcina ezingakanani.
Unkosikazi Zandile Chuma ongumzali uthi indleko abahlangana lazo ziningi, ngakho ngawuqala kukhwele imiholo kungakaze kukhwezwe imali zesikolo.
Bengilesikhalazo sokuthi school fees singakhweli njengalokho okwenzakala emabhodini ngoba kuningi indleko esihlangana lazo. Ukuswa kwamalanga siyakwanisa ukuthi nxa sigada umtshova kwesikhathi ufica umtshova usuphuzile umntwana asephuzile esikolo, ufica ukuthi ugada imota loba enye izicambela imali ayifunayo. Siyacela sibili ukuthi lisizwele ngoba le mholo yethu kunje ayikhwelanga. Kuqale kubonakala ukuthi kambe kuyakhwela emholo singakakhulumisani ngokuthi kube li-top up ekwenzakalayo.
Abazali kanye labafundi bakhalaza kuhulumende ukuthi imali zesikolo kazingakhwezwa ngoba isimo sezomnotho singavumi. Okhangela ngezemfundo koBulawayo, unkosikazi Olika Khaira wenqabe ukuphendula imbuzo yeStudio 7 mayelana lokuqansa kwemali zesikolo wayiqondisa ehofisini eseHarare. Asenelisanga ukukhulumisana labaseHarare. Ngimele iStudio 7, ngikoBulawayo, ngingubathabile Masuku.
Italele parlamente licumungula kabanzi izolo ntambama impumela yophenyo lwethu lweyikomishini eye Human Rights Commission ekhomba ukuthi kulabantu ababulawayo, abanye badlwengulwa, abalimalayo kanye labahlukunyezwayo eZimbabwe ngemva kokutshengisela kwangenyanga kazibandlela kubangelwe ukukhuphuka kwentengo yamafutha ezimota. Umlemzana James Sithole omela imakhokhoba edalele parlamente uchazisela usandikile emhlanga weStudio 7 okunengi ngalolu daba.
Iripoti ekadiphetho ekakhulu ediphetho kakhulu isikhathi eside bekuyiripoti yavela ku-Human Rights Commission. Lapho i-Human Rights Commission eyayikhangela ihlolisisa ukuhlukuluzwa lokwephulwa kwamalungelo abantu beZimbabwe okuqondane le abona le msindo ekathi senzakala ekwenzakala elizweni lethu betshaywa betshaywa ngamapolisa, betshaywa ngamabutho, kukhangelisile lokusebenza ukuphathisa ukwenza ke abamabandla ombusazwe ukukhulise ngomunye u-MP. Ikuthi nxa kungani bekudibhetha bebekukhuluma abameli bephalamende abavela ku opposition ngathi ku-MDC amalunga awezanu ungani balomkhuba okuhoza ukuthi kabaqakathekise ukuthi ngoba babone ngani khona nxa i-report le isola ibisitho ukuthi yasolwa ukuhlukuluzwa lokwephulwa kwamalungelo abantu bona babuthatha ukuthi kusolwa bona ngoba yibo abaluhulumende obusayo okwakathesa. Kodwa okuqakathekileyo ke okukhulunywe ngomunye u-MP owe-opposition uthe yena no asikukhangeleni ukuthi nxa ama-report lawa ebhalwa abhalelwe ukuthi injongo yabo kube wenze ukuthi ilizwe kubambana nxa kade kulalapho okuphambaniseka khona okuphambaniseka lokho kungaqhubekeli kusiya phambili lokuhlonipha-ke amalungelo abantu okuqondanelani lesisekelo sombuso i-constitution. Kodwa-ke indlela abayenza ngayo kakusatshengisi ukuthi bona ngabantu abahloniphayo kumbe vele abahluphe ngempilo lokuhlonipha amalungelo abantu.
Manje izixwayiso ezinikwe yi-Human Rights Commission ke lisuthisekile ngazo kumbe like lakhuluma ngazo?
Sesiyafika ekuqineni engingathi khona u-honorable kumbe umhlonitshwa kucacaphulu yena uvele la ungu-lawyer unanzelele wasebonga ke umsebenzi wayenzwa ku report le kodwa wasenanzelela ukuthi khona kule lokho ukuthi ngama recommendations ayenzwe yi commission yena ngokubona kwakhe ubone ngani ama recommendations lawa ani alula ke kakhulu ngalokho yena ekade ekucabangela ngoba indlela nje kade be recommenda ngayo ukuthi hayi lokho sicabanga ukuthi akwenziwe so bekusilela kubhatho ukuthi nxa ophambanisayo enzweni ejeziswe mbikuthweni so ngaleyo ndlela ukuthethe ukuthi khona hayi ama-recommendations akhona alula ke kakhulu kodwa ke wasekhuthaza ukuthi ngokuya ke ngokuya phambili kuqakathekile ukuthi ama-commissioner nje-human rights commission nxa sibili bejonge ukuthi khona kuhlonitshwe amalungelo abantu kufanele ukuthi bengapheleli endleleni njalo bengesabi ukuthi njalo kufanele kube ngabantu abazimele bodwa abakhululekileyo ukuthi beyenze ama-recommendations ukuthi umuntu ophambanisayo akajeziswe ukuze kube yisibonelo ebantwini bonke ukuze kusasa njalo kungenzakali njalo kuzenza ukuthi elizweni ube lokubambana lokuhloniphana nokuphila kuhle abantu bethokoze.
Lo-ke bekungumnumzana James Sithole omela imakhokhoba edalela ephalamende lapho-ke limuzwe ixoxa ecingweni losithandekile Mhlanga kobulawayo. Singeneke esigabeni lapho esikhangela khona eziphuma emaphephandabeni ezikhokhelayo. Iphephandaba ele Herald libika bana umongameli Emmerson Mnangagwa uthumele amazwi enduduzo emolini yentatheli izindaba ebilodumo uJudith Magwanya obhubhele esibhedlela seWest End Clinic eHarare ngoMvulo. Umagwanya obesele minyaka engamashumi amahlanu lasithupha ubesebenzele umsakazo weZimbabwe Broadcasting Corporation ZBC okweminyaka phose engamashumi amathathu. Amazwi enduduzo abelokhu egcwele enkundleni zokukhulumisana kanye lokuxhumana ezinjengabo-Twitter labo-Facebook. Isuka kulabo abasebenza laye. Sithi kalale ngokuthula uJudith. Emolini yakhe sithi duduzekani zihlobo. Kuthi ke iphephandaba le-News Phindula libika ubana igqwethakazi elilodumo elilunga njalo lebhodi yenhlanganiso yamagqwetha alela ilungelo loluntu eyeZimbabwe Lawyers for Human Rights, unkosikazi Beatrice Mthethwa uphiwe inhlonipho yesicoco sokuba ngomunye wamagqwetha awesifazane enza umsebenzi obukekayo emhlabeni jikelele. Lesi sicoco unikezwe ngabekolitshini lakwelemelika elilemfundo yohlonzi kwezemithetho emhlabeni jikelele ele-Harvard Law School. Phakathi kwabesifazane abangamagqwetha abathole lesi sicoco lonyaka bagoqela yena umthethwa odume kwezombusazwe kwelemelika u-Ayana Soyini Presley legqwethakazi lakwelekenya uPatricia Kameri Mbote. Sizigqiba ke lapha indaba zethu eziphuma kumaphephandaba. Esigabeni lapho esizwa khona imibiko esuka kini balaleli, namhlanje silomlaleli olandelayo osithumele ke umbiko wakhe ngomakhalekhukhwini kuWhatsApp.
Umthakazi womuhle we-Studio 7 ngikhuluma ngikuloneli ilizwe lakithi eleZimbabwe. Ngikhangelene lohlupho olukhona uhulumende wethu. Sinobunzima obukhulu esingakwaziyo ukuthi siyabuqeda ngani, njalo singazi ukuthi siyabalekela kuliphi ilizwe ukuthi kuyophenduka sukulungile lokuthi kuyalunga nini asazi lutho. Besicela nangamandla wonke ukuthi ake kukhulunyiswane laye uPresident ngokwakhe etshelwe, kambe umuntu ongathi ewine engakaqedi lo mnyaka kube sokukhanya kulo budlwangudlwangu obungaka obuvezwa nguye uPresident. Singathi siyakukhangela kwaqalisa mhla ekweze amafutha ezimoto Yebo phela uzwangu lo bangena la seHarare kodwa ke emathebelileni kwayanda kakhulu like kobulawayo. Alibana kwakuyisikhathi lesiyana esikaSmithi kumbe esikaMgaza. Sathi sazi ukuthi sizachapha siye eZambia. Manje amanye amazwe angilathemba lokuthi asivumele ukube siyoqalisa kutsha ukuthi sithathe ilizwe. Sabonga sibili ekhupha umgaki esihlalweni kanti azazi sibonga. Ye, imuzitha mkhulu ngikhuluma ngilapha eTsholotsho. Abantu bethu abasebenzi lakhona lephetiya kwamazwe. Le dola leli lalapha elifakiweyo asiliboni ukuthi lizasincedisa ngani ngoba athe silicathisiwa lipho ezandleni zabantu. Lokuthi abantu betshele ukuthi ibhondi leli liyasebenza njani. Abantu sebephunga ukuthukuyela ibhondi ngoba bathemba ukuthi liyayekelwa linjalo ezandleni kufanele lama-barrel check akamgaki. Emakhaya bezwa kuphela kuthiwa sekule mali yetshintshiweyo kodwa bazayithola njani. Ayikho indlela yini yokuthi beyithole beyazi njalo ukuthi isebenza njani ngoba le mali fanele ukuthi kube nezifundo phakathi. Ipetroli lokhu kunjalo, izimoto lokhu zigcima emzileni kanti kwenziwe njani? Incediseni bani.
Lo ngomunye wabalaleli beStudio 7 abathumele umbono wabo nge-WhatsApp. Lawe ulakho-ke ukuthumela owakho umbiko kunombolo ezithi +1 202 203 0318. Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Uhulumende kamongameli Donald Trump wele Melika ubikwa lokhu esala inkuthazo yokuthi indizamtshina zonke zohlobo lweBoeing 737 MAX 8 zike zime ukuphapha elizweni kulandela ukuba kwazo engozini ezimbili zilandelana kwele Ethiopia lakwele Indonesia zonke zibulala abantu phose amakhulu amane. Kuthi inhlanganiso yamadala ephalamende emhlabeni jikelele ye-Interparliamentary Union yethule umbiko othi inani labesifazane asebephatheka kwezombusazwe bephumelela ukuba ngamalunga edala lephalamende liyaliqansa kancane. Lo mbiko uthi kusukela ngomnyaka ka-2017 leli nani liqanse lisuka kusilinganiso sokunye ekhulwini sisiya kumachumi amabili lane ekhulwini 24% ngomnyaka odluleyo. Kuthi lelabaphathi ntambo besifazana lalo liqonga ngesilinganiso sokungamashumi amabili lanye ekhulwini 21%. Sigqiba ke lapha indaba ezivela kwamanye amazwe amafitshane. Izakamizi zedede eduzane lalapho kugcinwa khona inyamazana zendle eWange National Park zithi sezidlela evalweni kulandela ukudlelwa izifuyo ezibalisa inkomo kanye labomabhemi. UChris Gande weStudio 7 uxoxe lokansila wedede uMnumzana Stanley Torima ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Okwenzakala lapha budi wami Chris ngokuthi izakamizi zedethe lapha zithwele nzima lezilwane lezi esezihluphile. Ngikhuluma kanje iviki leyedlulileyo kudliwe amadonki amabili inkomo ezine lezilwane. Inkomo lezi zidliwe imini izikhathi zama-3 endaweni le edethe. Inkomo lezi zidlelwe emadlelo lawa athanda ukumayelisela abantu inkomo. Kathesi abantu bahlala evalweni ngenxa yokuthi izilwane lezi zihambe yiningi.
Manje udaba lolu luluhambisile yini kulabo abakhangelana ngenyamazana zendle?
Abaluhambisi udaba lolu kobe abe-Lion Research. But njengenjayelo akula kakhulukazi into esingayibamba sithi leyi ingayenza ukuthi udaba lolu lubanjwe lendlela ezayenza ukuthi luphele. Iproblemu ekhona kakhulukazi ngeyokuthi bayafika siri bebone yinto eyenziwe lezilwane, yinto eyenziwe lenyamazana yena le, but akula a long lasting solution.
Manje izifuyo lezi ezidliweyo yizilwane lezi zidliwe zaphela yini kumbe abaninikazi kukhona abakutholileyo?
Akula lutho abalutholileyo. Of course idongi elinye laziwa laphela, elinye laziwa lasala nje mshana, but okwengomo lokhu akula lutho abalutholileyo.
Ye, siyazi ukuthi lolu ludaba osulelele isikhathi lusenzakala izilwane zisidla izifuyo. Manje bona abe-parks bathini ngodaba lolu?
Abe-parks bayabesithi bale lokuzeni yabo leyo, I think even kulogo yabo uyakubona Chris ukuthi babhale living in harmony with nature. There is nothing much tangible ukuthi bayayenza ukuthi size sibe le solution esingathi le yiye ingayenza ukuthi abantu baphilisane nenyamazana zona lezi kuhle. But mina njengesikokeli sesigaba sona lesi, mina ngibona ngathi of course akusoyedede kahle kahle enkomboni, but enkomboni kona lapha ziyake zidlule nje emachebeni izilwane zona lezi, but lapho okwenzakaleyo udawa lona lolu just a kilometer and a half from idethi khonapha. But mina njengokubona kwami, kade ngibona ukuthi abantu laba abe-national parks bayakumele ukuthi babe le kempi yabo ingathi ihlala erodini lapha e-Tarrant duzane, ingathi i-boundary ye-national parks le lalapho khona okuhlala khona abantu, okuthi abangabe benza ama-patrols abo kumbe bayenze certain precautionary measures ezifana nalokuthi kube le fence nje ebangayenza le ndlela yokuthi inyamazana zonalezi zingakrosi siya lapho okuhlala khona abantu.
Ye, manje abantu lina liphila njani? Alisabi yini ukuthi ukhona ozagcina esedliwa izilwane lezi?
Abantu kathesi sebephila kusiphila nzima. Anga usakhumbula Chris umnyaka ka-2015 isilwane sangena futhi e-reserve satshaya umntwana, umntwana wawoma wafa lakathesi imuli yona leyana yahle yazihlalele esikhiweni. Uyabona ukuthi mina nyasola wona kaba abe-national parks abantu bahlala ivalweni, because ungabona inyamazana enjengesilwane sikwanisa ukuthi sihambe emini sisidle izifuyo. The next thing singaswela izifuyo siza kudla umuntu, sizabamba umuntu. Abantu abe-parks kade kumele ukuthi bebonele khona pana side sitshaye umntwana, sasina siyehluleka ukuthi simudle because abantu bafika bathi disturb. So the next thing sizaluza enye impilo yabantu. So abantu bahlala evalweni, okuthi uyawazi ukuthi especially abantu bedithi baphile isikhathi eside bevasa umlilo, besebenzisa umlilo ekuphekeni. Even kathesi sokula magesi edide enkomboni yedide, abantu sebajayela khonoko and njalo amagesi angona ayadura, sebajayela ukuthi kumele ukuthi besebenzise umlilo. So abantu bahlala vele evalweni nsuku zonke, ukuthi baya bengela shuwa ukuthi bengangena egangeni bazaphenduka yini bonke kumbe kuyini okuzayenzakala. But mina ngiyakhuthaza ukuthi abe-national parks kabazame ukubonisana lezakamuzi ukuthi even kumbe thina ama-local leaders ukuthi singayenza njani, singakwanisa ukuthi siphume lo mbono. But bona bayahlala khona ngale emenkembi, khona ngale bengahlala khona ngale emenkembi, beyathende bezokuthi isilwane senje so sokuphelela khonapha. Mina ngiyabona ngathi it's not enough ukuthi izilwane lezi size zizivikele ukuthi zingaphambanisi izifuyo zabantu, zingaphambanisi impilo yabantu. Mina yona I think kumele ukuthi kube lodlelwano right, bezwe on the side of the people ukuthi abantu bathini. Bengakwanisa even bengathrenwa ukuphila lezifuyo, but bengakwanisa ukuphuma lomunye umbono ungathi ungancedisa ukuthi abantu bephile kuhle lenyamazana zona lezi.
Umnumzana Stanley Torima, ngukansela wedete, wekhuluma ecingweni lapho lo Chris Gande we Studio 7 ekhona le edete. Esigabeni sethu somculo, njengokwethembisa kwami namhlanje silethulela ingoma zikaMo Blessing Ngwenya kanye lengxoxo ayenze lo Gibbs Dube we Studio 7.
nesingwenya ngazalelwe enkhayi esigabeni sakwesikhokokhoko ngafunda emkalashi nekhoma yami. Ngiqalise ukuhlabela ngiqalise last year ngincediswa ngiphrojusa uthangufirigan walapha koBulawayo. Ngihlala lapha enketha koBulawayo, enketha 7. Ngihlabela ingoma lezi eziningi kusukela konke kusukela enhliziyweni, into ezenzakalayo empilweni. Bekuyisifiso sami sokubana ngibe ngiculi ngihlele labantu izinto ezenzakalayo empilweni yami. Yikho ngase ngithithi kase ngiqalise ukuhlabela. Album yami ikho khona Lord I'm so grateful. Yi album yokuqala. Ngihlabela ngi 1 ngedisa uphrojusa wami. Yiyo ngedisa yenza ama backing. Ngaze ngafisa ukuhlabela yinto engangiyifisa phela ngisise umntwana, but sometimes amathuba akhona abesiba nzima ukuze ngikwanise ukuthi ngiqale. Kodwa okwamanje lokhu ngisiba nenhlanhla, izinto ezivuleka ngiqalise ukuthi ngiphumelele ukuqalisa ukuhlabelela. Ngoma ithathe ngitha uthando lwami Jesu. Ukuze ngihlabele le ngoma ngananzelela ukuthi empilweni yami uJesu ngiyamdinga. Uma uJesu engekho empilweni yami akunanto ehambayo. Lezingo ziningi empilweni, so ngase ngibona kufanele ukuthi ngihlabele le ngoma ukwenzela ukuthi incedise abanye ma beyilalela babekwazi ukuthi noma kanjani uJesu khona futhi uyasithanda kuze kube phakathi. Lathi kufuze sinjani simthande.
Lesike lekuyisigaba sakuqala sohlelo sodaba lomculo kaPhumo Blessingwenya exoxa loGibbs Dube oweStudio 7. Kusasa silithembisa isigaba sesibili sale ingxoxo kanye lomculo kaMangwenya. Singakaligqibi uhlelo lwethu othi ngibulise abasilandelayo lapha ebulenjini kuFacebook. Kulo Boss Jayaguru watching from Gaborone, Lesedi Molaya morning bakwethu asizini sonke zomhlaba. Khumbulani Ncube yokhona uBoss Jayaguru. Thembani Giyane watching from Rivonia eGoli, morning Msakazi siyabonga, hayi sivukile. Musa Mazibuko ukhona, Lofara Igonzo ukhona. Seligqiba-ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo. Sithi asibeke ithuba elifanayo njalo kusasa uProphet Jeremiah.